Iqembu lebulawayo-CT lilijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo eyisithupha ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanye, kodwa uncube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawabe lisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo, iqembu lebulawayo sithi linqotshwe nge-2 kanyangeleyo FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa, lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwe umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo, iqembu leDynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaxa ngo-3 kanyangele wawa. Womabili la maqemba lemiklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele 10x. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Kariba nge-2-1. Ngesonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele edanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele Cranbourne Bullets.
Very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo, kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono. Njalo ngithiyela ihlombe abafana ngokulwisa abakwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa. Njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni ye-10 ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo eyi-9 ngele-Dynamos, okuyilo eseliihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto, iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele bulawa we-Chiefs, ukuthi ele-Capes United linqobele yadange 1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa, lona elilemiklomelo eyi-9. Iqembu leyadala lwelilemiklomelo eyi-9, njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, ukuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets, lona elilemiklomelo eyi-10. Ngiyimele istudio 7 ngobulawayo, ingu-Joseph Njanji.